Benana masiko
wenziwe manje
ngelo baba mkhulu
uthelo lwamasiko lokuphila kwabantunzi kuzonke namhla sixoxa ngenkundla zokuthitha amacala emaphandleni kambe abesifazana bayavunyelwa na ukuba yingxenye yalabo abathitha amacala umlisa wesigaba sembimba umnumzana Daniel Dube usungula lingxoxo esiyethulelwa inhlanganiso yeHarper Cook Trust
njenge traditional leaders court kulamacala esiwakhangelayo then bese kusiba lamacala esingakhangeli amacala kakhulu esiwakhangelayo sikhangele amacala abe phathanelene lokuhlalisana kwabantu abantu bayaxabana emakhaya la yiwo amacala esiwakhangela kakhulu bana abantu sibahlalise kuhle bebengahlali bexabana yizo izinto esizikhangela kakhulu bana kumele kube lokuthula phakathi kwabantu
Unkosikazi Molet Dube uthi inkundla zokuthetha amacala kumele zibe labesifazana.
Besilesifiso from 2 years back ukuthi ngasizuza ukuthi phakathi kwenkundla kamdisa or eka chief kube labantu abangumama abangancedisana lalabo bantu bebe ngama-assessors. Three indlela esifunda ngayo sikhangela ngayo ukuqakatheka komuntu ongumama laye ukuthi abe lelungelo lakhe lokuthi akhulume ekhululekile lapho esephakathi kwe-court. Kumbe esethonisiswa kube labantu abangumama laba ababe kufront laphana ukuthi la engazizwe sesaba imibuzo abe ibuzwa ebona kulabantu abangumama phambili ngale kuyamnika indlela yokuthi abe lephawu ukuthi kube lula ukuthi akufakaze konke ngendlela kumbe uyabe hlukunyezwe kubi ngubaba kumbe uyabe hlukunyezwe kubi esigabeni wagcine sefikiswe enkundleni kamlisa
unkosikazi Dube uthi kulabo sifazana abakhahlanyezwa ngesikhathi sokulima
kani ngalaba abantu bokuba supporter through indlela obaba babe banengayo vele inkomo zakho ziyahlupha wafela indoda ngibufuna ukukhomba wathi but kungakulomama ngale phambili ozachallenja labo baba ukuthi hayi umama udlelwe zinkomo wesi yakwazi kakusela baba kumbe abafana vele abakho kumbe kunjani ugogo uyehlulekile ukuthi anqanda inkomo kube lo mama ongamkhulumela
kodwa induna uMathema owesigaba seGwanda North uthi abesifazana kabavunyelwa ukuthetha amacala
It's very difficult, extremely difficult in a way. Ngoba uya usufanele ayengabi ayecela. That's why even when you engage in these gender issues, you would see ukuthi abafazi they are so few in the political arena simple because they belong to the married institution. And by their nature, umuntu ongumama must get married and abe sehamba. So ngangithatha umfazi womuntu ngizemfake kodwa.
Loba kunjalo induna uNdube wesigaba seInsiza uthi kumele abesifazana bebe khona enkundleni.
Ngikuwadi 2 kodwa ngikhangele amawadi ayi-4. Ukuba ngumama kwami kwavele wangeza ngafaka la abanye omama. Ukuthi kube lula la kimi. Iya siyayibona iculture. Iculture into zijikile vele. Yekubona lakho sekulamakhosi ngomama futhi. Kanti vele laphana singabuyela kulabo abanye abathi isiko ayalivumeli omama enkundleni. Kanti amacala ngabo bani vele into yokuqala. Into omele uzibuze yona ngoba babodwa yena abamangalelanayo. Asibo baba bodwa umama khona phakathi yena umama umelwe ngubani into yokuqala kumele ukuthi bayicabange kakhulu ngiyabakhuthaza ukuthi batshintshe ukwenza bagoqule isimo bahambe lesimo esikiso khathesi bakubone bakuzwisise ngoba into yokuqala nje bebeqala ukumisa idalela kumele bakukhangela ukuthi kubuye baba bodwa yini lo ngumama la ukhona phakathi kwendaba umelwe ngubani yena ukhululeka okunganani phakathi kwenkundla enjani kungathi nqa ngikukhangela mina kabe kulokuncindezela nqa inkundla imenjalo uzomelwa ngubani
induna uNdube uthi abatsha labo kumele babe khona enkundleni
omele le youth ukhona ukuze labantu abasebancane nabo bangasabi bebona sibadala zonke enkundleni layo mela abone ukuthi akho kulenyisa iziyami nganyenyezela lwani indaba yami nqangile enhloni izazwakala ngoba kulabanye abalenhloni abangakwanisa ukukhuluma yikho esikukhangelele ukuthi wonke umhlopho womuntu umelwe Kwesinye isikhathi ngokuhamba kwesikhathi sizadinga lo mele abagogekileyo ukuthi nje akaze sihlangane labo bengena ezinkundleni kumbe bemangalelwa ukuthi abana amacala mhlawumbe yikho nje ngani kulibalekile nje but siyabe sifisa ukuthi konke kungani ukuthi covered but inamba icinisa isitshaya but siyabe sizamile khonoko ukuthi umuntu lo muntu azizwe ephathini yakhe nje laye laphana emelekile laye ehlangothini lwakhe imini abe yikho khona ngubaba kumbe umama kumbe mutsha kumbe usekhulile enkundleni akube labo mama abatsha labadala babe khona kubalanse yonke into lokuthi isiko vele lona kalingachithwa njalo omama labo bazizwe belezibindi zokuthatha ezinye izikhundla nxa zikhona zifikile ama-opportunity lawo ababambe wasebenzise. Umuntu ongumama layo uyakwanisa ukukhuluma njengobaba, umuntu ongumama layo uyakwanisa ukukhokhela njengomuntu ongubaba. Kwesinye isikhathi ngaphose ngithi hhayi angibaphoxa obaba kodwa thina omama silozwela.
Hhayi-ke kwalamhlazi malapha kwezamasiko nokuphila kwabantu nsuku zonke. Lolu ludaba ebesiluqoqelwe yinhlanganiso yapha Trust ibambisana lomsakazo we-Studio 7.
Ngigcina amasiko wenu,
ngigcina amasiko
owangusenziwe.